nema supermarket lapha izinto ziyasilela ekhaya umuntu lokuqhubekela phambili usibamu. Masikhuluma ama basic needs okunjengabo cooking oil, lapha othi uthole khona uma supermarket lapho kukhona khona intengo yangikhona iyabe isiphezulu, kumbe ube khona ukuthi ukuthole kulaba esithi bayenza i-black market abathengisela phandle. Awuthi ungabuya esitolo nxa ungani kuyathengeka abasho bakubude konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi.
Kukhona elikwenzayo nxa liqondane lo hlupho olunje?
Besile mhlangano esiyenzayo ukuzama ukubonisa izakhamizi ama-councillors abo awinayo. Azama ukuthi ma besephalamende bakhulume ngohlupho lolu esilubonayo. Kuyinto esiqakathekisayo njengenhlanganiso ukuthi ama-basic needs kumele atholakale ezakhamizini.
Sikhuluma nje kulodaba lwemali, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Udaba lwemali le-foreign currency ludaba olubuhlungu kakhulu ngoba sine 50 cents yokugada, sinenjongo yokuthi mhlawumbe ebhenki sizathola kulo lutho, kodwa kutholakala ukuthi akutholakali lutho, ube sesiba nobunzima lokuthi abuyele njani endlini. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba oshintsha imali bayanda ngasikhangelela edolobheni lakobulawayo, ngahamba lapha e-trade gold yibo bodwa asebegcwele abaya betshintsha izimali, kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki kayitholakali.
Uke wakhuluma ngamakhansila kanye lamalunga ayidale lephalamende, besibona njalo kule ngxabangxoza khona ngapho kobulawayo abanye besola omunye ukhansila. Ungathi lolu luhlupho olubhahileyo yini njalo lungenqabela ingqobela phambili yedolobha?
Lolu luhlupho olubhahileyo kakhulu ngoba ukuziphatha ngama-councillors lapha sibalisela ukhansila ka-Ward 24, indlela owatshengisela ngayo ungahloniphi amathembazi, ungahloniphi izakhamizi, ngoba ma wawumbone buya besenza bezofunga wayekhanya ukuthi umuntu odlileyo amabili. Njalo iswere in-statement yabo yayibhalwe ngohlobo lwesilungu, yena wayephendulela wakhuluma ngesihlobo seMpumalanga esingathi yisona. So kuza kuba nzima ukuthi kube ne-development nama-councillors ngoba kakuzwanana lezakhamuzi. Sikhuluma manje kwehlule ukuthi kube lokhetho lukameya ngendaba yona leyo ukuthi kukhanya ingani bafuna ukufaka umeya womunye uhlobo, okuyinto engahambi kahle ezakhamizini, ukuthi kambe umuntu ongaveliko obulawayo uzaphatha njani izakhamuzi. Yena lo jaha waku-Ward 24 esikhuluma ngayo kukhanya veleka somhlali walapha, ngumuntu owabuya ezodinga ama-election. So sibona ingani xa indaba lezi zama-councillors zingalungisanga kuhle kuza kuba nzima ukuthi kube nengqubekela phambili isebenzeke between izakhamizi nama-councillors.
Bayenzani khona ngapho izakhamizi ezilahlekelwa imisebenzi?
Impela zithwele amagabha avuzayo ngoba lanxa zithi zitholile yona le inzuzo yazo engangakanani, sokusebenza lokho okuthiwa yi-eco-credit, kumbe mhlawumbe nxa ulamakhadi ufake amakhadini. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zilama-price amabili eyabi nge-eco-cash le-cash. So zithwala kanzima lezi zakhamizi ezisebenzayo ngoba kuba nzima, ayisiyo yonke imithova emukela i-eco-cash. So ungaba layo imali efonini but kube nzima ukuthi uye emsebenzini, kumbe kube nzima ukuthi uthenge isinkwa sabantwana ngoba kayisizo zonke izitolo ezemukela i-eco-cash. Njalo nxa kukhona intengo yakhona iyabe isikhwelile. Kube nohlupho njalo kulezi ezilahlekelwa ngumsebenzi, kuba nzima ukuthi bathole ama-benefits abo. Nalaba abathi bazuza ama-pensioni abo kawangakanani kaabasizi, umuntu uyachisha phose amaviki emathathu lokhu edinga imali ongayitholiyo, kodwa uyabegada esuka lapho ohlala khona.